Iningi labomama bemathetheni bebephila ngokulima besiyathengisa umumbu, amatamatisi lokunye kwanda ukuze baziphilise lemoli zabo. Kodwa ukumiswa kwalezi nhlelo zokulima sekulethe ubunzima obuphindwe kabili. Omama abaqoqele Studio 7 bathi impilo iqhubeka isiba nzima mihla ngemihla ngenxa yendlala ababhekane layo lokuthilelwa kwamanzi. Unkosikazi Simolina Ncube oyisakhamuzi eDambashoko uthi bebesenelisa ukuphila ngenhlelo zabo zokuthele ezela kodwa kwamanje basenkangala ngenxa yokumiswa kwalezi nhlelo ukuze kulondolozwe amanzi.
Ama-project besilawo sibili abembalwa bekhona ngapha eNtandokazini, ikhona ngapha eBamba zonke laba ngapha esilikwana. So kuvaliwe ngenxa yamanzi, inkomo walazaziselawo vele amanzi okunatha, labantu abaselawo sesiphiwe izinkonxa kanye ngelanga wani.
Ugcizelele esithi lezi nhlelo bezibapha imali yokuthi baziphilise lezimuli zabo kodwa kwamanje baphakathi kwendlala enkulu.
Izivande bezisiza ngoba besikwanisa ukuthi lathi sichatshane thina sodwa, nginganika omunye imbheda ethile siyabe sincedisana nithelelisa lami nithelela, singathengisa sizuza ukuthi lathi siphanani ukuthenga izinto emakhaya, sishayelana lokuchayela amagyabo. Simo sendlala sinzima kakhulu.
Inkokheli yesigaba lesi ithi baphila nzima abantu abaningi abaphila ngokulima bethelezela. Umnumzana Lamon Ndlovu usobhuku emasholomoshi uthi idamu leHulube seligcwele udaka osekulethe ubunzima kuzakhamizi.
Kulo buzima nje libona akusela manzi, akuselani, izifuyo vele sesiveke zenze njani. La bantu kade bephila ngalo le damu sekulobuzima la. So sesifuna silindile ukuthi inkomo zingasanathi khona ngoba vele amanzi asegunjezele ludaka. Ukuthi ubuzima obukhona ukuthi ngabe lo hulumende ngabe uyangenela sivile lapha akusela nto eright, kuphinde kube isizibe. So kungamanzi okuncuncisa ogunjezele ludaka, besicela nje uncedo.
Lokhu kusekelwa ngukhansila kawa-2 esigabeni lesi, unkosikazi Zwelibanzi Mpofu, odwa ukumisa ukulima ezivandeni sekulethe ubunzima kumuli eziningi ngoba iningi labazali lingesenelisi ukubhadalela abantwana indleko zesikolo.
Iindawo zethu zomile sibili kakhulu, ingadi lezi bezibancedisa kakhulu ngoba bebesanelisi ukuthi balime ombhida lamatamatisi wona bathengise babhadalele abantwana o-school fees, labo banelise nje ukuthi bathenge ukudla nje kwendlini baphile. Singananzelela kathesi lezikolo lapho abantwana abaningi abasabhadali i-school fees. Kulobunzima kakhulu tungakhangela sibili, hayi kudonswa nzima kakhulu. Kanti ke zenye zingathi bezincedisa ukuthi omama bathengise babhadale i-school fees, bathenge nje lemfanelo zezindlini zenye ezidingakalayo.
Uhulumende uthi kumele kuvuselelwe izivande eziningi izulu lingana kuhle lonyaka. Isabelo sezansi seMandebeleni sivele kasithola izulu eliningi minyaka yonke osekudala ukuthi ingcwethi kwezokulima kugatsha lukahulumende lwe-Agritex zikhuthaza abalimi kulo mhlubulo futhi baqine ngenhlelo zokulima ngokuthelezela. Abantu abafika phose izigidi ezilithumi eZimbabwe babhekene le ndlala enkulu kakhulu edalwe yisikhudumezi somkhathi El Nino. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.